Linda Squatter.
So we seek out this in Dabago VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje mhlaka 20 kuNcwabakazi 2024 olamukela emoyeni ngenkulu injabulo yimi uzithandekile Mhlanga udaba esiyaqalisa ngalo lamuhla sikhangele okwenzakale kwezokulima izakhamizi endaweni Izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zelizwe zithi seziphoqwa isimo sendlala ukuba zithenge izifuyo zazo ukudla zithengele izifuyo zazo ukudla ngoba akusela madlelo kanti lamadamu amanengi lawo asesitsha isiqhuma sotshani esisodwa sibiza imali ephakathi kwamadola emelika amabili alengxenye i-$2.50 kusiya kumadola amahlanu i-$5 Isaka lokudla eligaliweyo kumbe isikuba kusiya ngohlonzi lwaso sibiza amadola angamachumi phose amabili i-$18 kusiya ku-$23. Udaba olukhona ngolokuthi obunye utshani obuthengiswayo buyabe buhlangene lezinto ezilakho ukubulala. Asizweni uNtungamili Nkomo esethulela lolu daba kungxoxo ayiqhube Lomnumzana Amandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuthi ibheli lapho ungakalibulele enkomeni lithukulule ulivuthuze ubone ukuthi kulani phakathi ungakavumeli ukuthi inkomo lidle ukhipha amaplastiki amawaya ngoba asifuni umkhuhlane lo esibiza sithi heartbeat disease ngoba iwaya kayisoze igawe isisu senkomo instead izahlaba isisu senkomo zathola inkomo yakho ayikhanye ukuthi bulawa yini kodwa kayikhuli njalo ngoba amawaya asehlabe azahlaba labo nhliziyo
ukudla okuthengiswa kusemasakeni khona kuchiyana njani ngoba sizwa kuthiwa kulesikuba esiyabe sinjalo singelalutho kube lokunye okuyabe kuhlanganiswe lokunye okwakha umzimba kwehlukaniswa njani
Ye into engixwayisa abalimi ukuthi nxa bethenga ukudla okusesakeni kabananzelele kakhulu kulongamatikiti okunanyathiselwe emasakeni. Itikiti lelo liyaveza ukuthi ukudla lokho kumumetheni. Zintathu izinto eziqakathekileyo. Okokuqala sithi thina i-crude protein. Kufanele itikiti lele litsho ukuthi i-crude protein ingakanani. Ngoba i-crude protein isebenza njengabomabiko labonapitapi iyakhuthaza isisu senkomo ukuthi senelisonjani ukugaya ukudla. Okwesibili, kufanele ukube elokho esithi energy kumba amahlamvu into esifilo abalimi omele beyikhangele ukuthi i-energy ingakanani. Then bese ngigcina ngokuthi i-fiber kumbe esingathi utshani lento ezifana lalezo ukuthi khona kuningi okungakanani. Yikho ukudla abantu abumele bekukhangele. So i-fiber ingavele etshanini, ingavele esifubeni, i-energy ingavele emunjini, ingavele esifubeni, and then o-protein bengavela kubo-cotton hulls, kubo-soya bean cake, labo cotton cake, yizo zona izinto ezingaletha izakhamzimba ezifana labo protein and then amadlabuzana afanana lama-carbohydrates and then okunceda ukudla ukuthi kugcwalisisu i-fiber.
Inapitapi kuyini? I-molasses?
Hayi, aso-molasses. Angizange angayiqambi i-molasses. Inapitapi iphethe okuthiwa yi-urea and urea iyancedisa ukuthi izifuyo izisu zazo zenelise ukugaya utshani obomileyo. I-molasses layo iyanceda ngamadlabuzane kumbe i-energy. Ngenye into abalimi abangayisebenzisa nxa bengenelisi ukuthola lokho okunyanga uqambileyo okuletha amadlabuzane. Enye into esiyixwayisayo ukuthi abalimi kube letswayi, whether litswayi liyi-block kumbe litswayi lele esithi i-coarse salt, liyancedisa ukuthi zibe lephango lamanzi ngoba isisu senkomo nxa singela manzi phakathi kasisebenzi.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Balokhe bevalelwe abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu lanxa sokugqitshwe umhlangano we-SADC Summit. Inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izama ngamandla wonke ukuthi kukhululwe umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Jameson Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisitshiyagalombili labalwela ilungelo loluntu abahlanu ababotshwa besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso le ithi olensukwana ebochiwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owaye kubandla le-CCC ulokhu evalelwe entelongeni njalo isicelo sakhe sokubhadala isibambiso se-bail saliwe lamhla ngomantshi eHarare. Ababotshwa besetheswa amacala okutshotshozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit sebefika ikhulu lamachumi ayisikhombisa i-170. Abanye abakubandla lezanu PF bathi sokumele abantu laba bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano we-SADC Summit. Kambe eleZimbabwe liza bakhulula na abantu laba, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatha njani ababotshwe eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa komhlangano lo? Ukuze sizwe okuningi lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Ukungena kukaMnangagwa esiba ngumgcini sihlalo, ngicabanga ukuthi akula tshintsho okungalwenza kwezombusazwe emazweni alawo eSADC. Okuza kwenzakala yikuthi kuza kwenza ukuthi umumo weZimbabwe uhlale uyikho khona lokhu oyikho khona, kusephulwa amalungelo akaZulu, njalo kuyabe kusenza ukuthi bavaleke ngamandla imilomo laba bamanye amazwe ekutheni bamsole. Ngoba kokuqala babe befuna ukuthi kubonakale inhlanganiso yabo yeSADC kuyikuthi ilobumbano. So ke kuyabe kuyahlela kunjalo, ukwephulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe kaZulu kusho ukuthi kuza kuya phambili.
Okunye-ke baba Ncube ubona njani kusiya phambili?
Nxa ekwenza ngalesi sikhathi kulabangani bakhe, kuyini kokuza kwenzakala nxa kuyikuthi esele yena yedwa lezi zalwane ezeZimbabwe? Kusho ukuthi sibona-ke kusiya ngamandla-ke ukubhidlika kokuhlonitshwa kwamalungelo akaZulu, siza kubona kusiya phambili. Ukutshengisela ngeke sikubone noma abantu kulaba kusolayo kutsho ukuthi idemokhrasi iyadilika eZimbabwe, njengoba ivele yona le encinyane engathi ibisiba khona ayingeke ibonakale isiba khona. Kuyinto-ke edanisa kakhulu lokhu ukuthi umuntu onguye ngumkhokheli ehluleke sengisitsho yona isadiki ehluleke ukuthi khona akhokhele ngesibonelo esihle kuthi ukuthi nje isadiki iyiyo nje layo isidelelekile kakhulu isizehlisile isithunzi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutawashe Munsaka okubandlale ZANU-PF.
Ubaba uMnangagwa uzabe sebenza gadalala ebambeyane lo mama umongameli oweTanzania onguye ozabe echeya i-organi e-defense le-politics. USadiq nguye okumele ebone ukubana eSadiq kuba lama election alokuthula njalo kuba lama election angela kucilana nguye njalo omele ebone ukuthi kulokuthula lapha eSadiq ehamba esiya reporter kubaba uMnangagwa lo esimazi engumuntu obuyaziwa ngokuyenza ama election alokuthula after every 5 years eZimbabwe. So iSadiq ilenhlanhla njalo iyenzele kahle ukubana ifakwe umuntu ole record enhle kangaka emangalisayo. Singabona ukuthula okulapha eZimbabwe yikho ukuthula esikukhayelela ukuthi kube khona ku Southern Africa indawo yabo DRC lezinye ezeMozambique. Sikhayelela ukubana ubaba uMnangagwa uzaletha ukuthula emazweni wona lawa encedisana lo president owe Tanzania.
Yebo bamsaka kodwa bakhona abanye abathi uMnangagwa wephula ilungelo loluntu.
Ama human rights yinto sibili esijabulisayo ukubana hatch Southern Africa iyazama sibili ukulondoloza amalungelo abantu. IZimbabwe ngelinye elizwe eliphezulu ngokulondoloza amalungelo abantu. So ubaba uMnangagwa uhamba lomzekeliso lesiboniso weleSadiq ukubana ama human rights ahlonitshwa njani, amalungelo abantu ahlonitshwa njani. So sikhangelela ukubana iSadiq iza kuba yi-community ehlonipha amalungelo abantu jikelele. So sithi hatshi ubaba ulomthwalo omkhulu okubona ukuthi kulokudlelwana okuhle kuma members awe Sadiq jikelele ngendaba leyo abayiqoqayo yokubana kube lama industries lokudlelanwa phakathi kwama member states awe Sadiq bekhangela njalo ukubana ezomvelo bayazisebenza njani bebonke bekhangela amaborder ukuthi sisebenze njani. Ubaba uMnangagwa kunguye oqoqa konke lokho. So ulomsebenzi omkhulu ubaba uMnangagwa.
Lo umnumzana Kutawashe Munsaka oyebandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Ngemva kwenyanga iphume kumkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokuxhasa umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris phambi kwenkulungwane zabasekeli bebandla lakhe abathe gwaqa eChicago emhlanganweni omkhulu weDemocratic National Convention. Umongameli Biden wethulele abantu imbali yakhe njalo wakhuluma ngabakufezayo lo msekeli wakhe ngesikhathi echiyela unkosikazi Harris ubukhokheli bebandla leDemocratic Party. Owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo namhla ntambama. Ozamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngolwesine. Ozamela ibandla leRepublican Party kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka umnumzana Donald Trump laye uqhubeke ngomkhankaso wakhe izolo ePennsylvania lapho abekhuluma ngezomnotho. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ngibona ukuvula kwalomhlangano kungathiwa beku le inspiration le fire lokubonga ubaba uBiden, but sibone umama uKamala Harris ebuya on the first day okuvula khona umhlangano, which ama candidates who are nominated or waiting to be confirmed as the representative ama party babuya ngelanga lekugcina, but sibone umama Harris ebuya izolo. I think ubebuya ukuzobonga ubaba uBiden. So hayi okathesi nganthiwa umhlangano lo uqale ngokuchisa, and ama-Democrats nganthiwa they are excited about their ticket. So kathesi sizabona ukuthi ilanga lesibili kuzahamba nje.
Umhlangano lo sikhangelela ukuthi uqhubekele phambili iviki yonke. Yikuyini elibona sengathi kumqoka esingakubona kuphuma kakhulu kulo mhlangano?
Into ezaphuma lapha is the one thing ekukhuluma the unity of the Democratic Party. Lokuletha ama former presidents yabona ubaba Biden la ekhulumile izolo, an outgoing Democratic president ubaba Clinton uzabuya, and then ubaba Obama la uyabuya izolo, kubuye umama uHillary Clinton ama heavy hitter. So yonke message ebuyayo is kind of ukubuya ukuzoncedisa iDemocratic Party, one, to help the base be motivated to vote, and two, ukutshengisa the way forward and the vision forward. Abantu abatshengiselayo against iPalestine and iIsrael, yeah, I think it's their right ngoba impi le ingantwa isihluphile, abantu abaningi sebebulewe khona ngale in that area, and it needs to stop. So yeah, sikubonile kuphuma izolo, but kuqhubeka namhla sizabona more of the Democratic vision ukuthi iya ngapi, and umama Harris what is her way forward ukuthatha lelo lizwe, ngoba she's had over 3 weeks only to just formulate a policy, choose a candidate and lie ukuthi afake imbono yakhe to lead the nation.
Lowo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo zakwele Melika. Ubesecingweni loTabo Kancube owe Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. ELeRussia kulezi nsuku lisebenzisa indlela eziningi zokusabalalisa imbiko yalo kuzwekazi leAfrika. Lokho kwenzakala ngesikhathi ilizwe leli eleMelika leChina ezama ngamandla wonke ukugxila impande kuzwekazi leAfrika, ikakhulu kwezokulima, ezomfundo, ezomvikela. Lokunye intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ELeRussia lisebenzisa umabonakude weRussian Television International, inkundla yokuxhumana iTelegram lezinye ekusabaliseni imbiko abanye abantu bathi ngamanga egoqela ezomvikela lokunye okumayelana lamanye amazwe kuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe, Chad, Niger, Mali, Senegal, Zambia leleGini. Kuningi okutholakala kakhulu enkundleni yeTelegram okungenzelwa abadabuka emazweni atshiyeneyo abezwekazi leAfrika abafisa ukuyafunda kweleRussia ukungena kubutho kwezokulima lakwezempilakahle. Konke lokhu kuveza okuhle kodwa hatshi okubi abantu abangabhekana lakho bengadlelana leRussia. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli wakeleRussia mnumzana Vladimir Putin balobudlelwane obumangalisayo obusolwa ngezinye izizalwane zeZimbabwe. Loba kunjalo eleRussia likhanga eleZimbabwe indlela ezitsheneyo ukuba lidlalane lalo. Sehlwekile ukuxhumana leziphathamandla zikarhulumente wakeleRussia ukuze sixoxisane ngokwenziwa lilizwe leli okuthiwa lethula imbiko engamanga sonke isikhathi. Intatheli izindaba esebenzela eofisini yeMedia Institute of Southern Africa yarare umnumzana Nqaba Machazi uthi ukukhipha indaba ezize imisinformation kanye le disinformation sokuvamile ngesikhathi kulokulwisana phakathi kwamazwe afana leRussia kanye leMelika.
Ikakhulu singabona singakhangelisisa iRussia lokho yaqala impi yayo leUkraine, sebeqalisa ukuthi belethe indaba zabo eziningi kakhulu lapha eAfrika ukuthi betshintshe indlela abantu abacabanga ngayo, nje ukuthi abantu ababona ngayo into ezinjengedemocracy, into ezinjengoku phatheka kuhle kwabantu. Sizabona ukuthi kakhulu kwele West Africa ukuthi iRussia ikwesebenza khona kakhulu. Langapha eSouthern Africa sokuye waphuma ama research ambalwa sibilajengisela ukusebenza kweRussia ngokwenza le foreign and information manipulation.
UMachazi uthi kumele uzula qaphele ukuthi indaba lezi zilethwa kanjani kuzwekazi leAfrika.
Uqathekile njalo ukuthi njengezwekazi leAfrika sikwazi ukuthi indaba zethu zivela ngapi njalo zinikwa abantu kanjani ukwenzela ukuthi kungabi lale disinformation and misinformation khona lokho emithi zindaba eziyizi. Indaba lezi zibuya ngendlela ezijiyeneyo zikwanisa ukubuya ngabo social media singakhangela i-research ejengisa ukuthi Russia ama-social media accounts ayo particularly ku-X ebizwa kuthiwa yi-Twitter.
Oqeqeshe kwizifundo zokukhitshwa kwimbiko ezi-information dissemination esekolishini le-University of Botswana, Mnumzana Thomas Nkoma uthi minengi imbiko engamanga ethula ngele Russia elalelwa ngabohulumende lozulu.
This is the fact that we live in an era of information disorders where disinformation.
Kuliqiniso ukuthi sesiphila ezikhathini ze misinformation, disinformation order. Lokhu kwenza ukuthi abantu bayengeki njalo kudale ukungahlaliseki kumphakathi.
Ocubungula ezombusazo omnuzana zenzo moyo uthi lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi amazwe angentshonalanga asebenzise indaba eziyize ukuthi bethole ubudlelwano lwezwekazi le-Afrika.
Indaba eyayivela ikhona kususela ngesikhathi lesiyana esasibiza thina sithi yi-Cold War. Kwakuvele kuvamile ukuthi amazwe lawa abazibiza or abazibona bengamazwe amakhulu emhlabeni ayexabana ngesikhathi se-World War babe nokusebenzisa amazwe ase-Afrika ukuthi balwe impi yabo. Xa bekwenza lokho babeqambelana amanga, omunye athi lo wenze kanje, omunye athi lo wenza kanje.
Ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano omkhulu obuqoqela ibutho leMelika elikhangela ezomvikela e-Africa ele-US Africa Command kumbe i-AFRICOM eHebroni, kwaphuma ukukhathazeka phezu kokumemetheka kwemilayezo engaqondanga iphuma elizweni le-Russia. Umqondisi wenhlanganiso ye-AFRICOM umnumzana Michael Langley watshela intatheli izindaba ekupheleni komhlangano ukuthi eleMelika liyakhathazeka ngembiko eyize ephuma kwele-Russia esithi ilakho kumemethekisa ingxabano evele isikhona.
There's a strong link between the scope of disinformation and instability. That's the truth. So getting the truth.
Kulobudlelwano phakathi kokungahlaliseki kanye lokukhipha imbiko eyize. Liqiniso lelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulwiswe ukukhitshwa kwembiko engaqondanga ngoba kulakho ukudala ukuchitheka kwegazi.
Elemelika likhala ngokuthi kusabalalisa imilayezo eyize ngele-Russia kwamanye amazwe angentshonalanga ezwekazi le-Afrika sekudala ukuthi ibutho lalo liphume emazweni afana le-Niger. Emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Afrika umnangagwa usanda kutshela uPutin ukuthi elemelika lisekela le-Zambia kanye lelamalawi kwezomvikela ukwenzela ukuchiphisa ele-Zimbabwe. Elemelika njalo lalandula ukuthi lizwana lele-Zambia ngenxa yokuthi lifuna ukufaka inkamba yobutho layo kulelo lizwe. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Waye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzakhalaza ukuthi umnumzana Elon Musk abe ngumcebisi wakhe engakhethwa ngolwezi lonyaka kuba ngumongameli weMelika. Umnumzana Musk utshele abezindaba abebesithi NBC ukuba uyasamukela isicelo sikamnumzana Trump. Umnumzana Musk ngumqondisi wenkampani yezimoto eTesla eSpacex lezinye. Isizalwane sakwele Kenya esaveza imthethwandaba ukuba sabulala abesifazane abangamachumi amane lambili 42 sesibalekile entilongweni. Abezindaba beReuters babika ukuba uCollins Jumaisi Kalusha ubaleke labadabuka kwele Eritrea abalichumi lambili 12 abakade bevalelwe labo entolongweni. Abatsha abanengi eZimbabwe bathi kabalathemba lokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzagoqula impilo yabo njengalokho okwethulwe emhlanganweni weSADC Summit oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eHarare. Kodwa bakhona abalutshwana abathi umongameli Mnangagwa ulakho ukulandela okwethulwe emhlanganweni lo lapho kuphatheke inkokheli yamazwe ye-ANC yezwekazi le-Afrika. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emhlanganweni we-SADC Summit ngomgqibelo unobhala jikelele womanyano lo umnumzana Elias Magosi uqonqosele kakhulu ukuqakatheka kokusekelwa kwenhlelo zabasakhulayo esithi lokhu kungenza amazwe akumanyano lo aphumelele.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Kumele sithathe amanyathelo amqotho anganika abasakhulayo amadlabuzane ukuthi baqale njalo bakhulise amabhizimusi abo. Impumelelo yalokhu yikuthi siyabe sibatholise amathuba okuzithuthukisa kanye lokuphumelela kwenotho zamazwe ethu.
Kulabatsha abathi kababone ukuba uhulumende kaMnangagwa uzawalandela amazwi kaMagosi. Omunye wabathandabuza okungenziwa eZimbabwe nguSilethemba Ngwenya ohlala eGogwe.
It's been too long looking strange samathuba angaqeda uduya kwethu. But these are fake promises. Mibathola yilaba abazwanana nabasezikhundleni, not any anything nje. Kuso kukhona ukuthi thina sizenzele lokhu ongasiphilisa. Bethi uthengisa kumbe uphuma phandle kwelizwe.
Kodwa uAdi Mpofu osakhulayo ohlala kobulawayo uthi akumelanga abanye bakhe belalele ukukhulunywa ngabasola imizamo kahulumende eyokuthuthukisa abasakhulayo.
Ngithanda ukuncoma lokutshayela ihlombe ihulumende le-Second Republic indlela elisebenza ngayo ukuthuthukisa lokuphakamisa ontanga abantu abatsha. There are a lot of young people with the national vision. Esingawutsho ukuthi qhubeka nini lisenza umsebenzi wenomuhle, qhubeka nini ligijimisa amaphupheno amahle azancedisa lesizwe sakithi ukuthi siphakame sithuthuke ngeminyaka ezayo.
Okunye okwenza abatsha bethi akula lutho oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ekuthuthukiseni abasakhulayo ukuthi balensolo ngendlela ababandlululwa ngayo uma bedinga imali yokusungula kumbe ukuthuthukisa amabhizimusi. UNdumiso Sibanda ngomunye wabakhala ngobandlululo.
Lo umhlangano osanda kwedlula, mina ngokwami angikhangelelanga lutho lohlukeneyo layo yonke eminye ehlala isenzakala. Bazikhulumele nje ukuthi abatsha bazaphatheka kakhulu, kodwa into engingakutshela yona ukuthi akusoze kwenzeke.
Akasenelisanga ukuxhumana nomnumzana Thino Machakaire, umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabatsha ngokungenziwa nguhulumende mayelana lokwethulwe nguMagosi kanye lokubandlululwa kwabanye abasakhulayo abadinga uncedo kuhulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thanzikwa Guranungo, isikhulumeli sekhansili esebenza phansi kogatsha lwabatsha eZimbabwe Youth Council, othi maningi amathuba okuzithuthukisa elizweni.
Our government has availed different opportunities for young people in our country.
Okuswelakalayo ngabasakhulayo abalombono ovulekileyo abangenelisa ukuthi labo bengene kumabhizimusi lawo ukuze bathole ukuziphilisa. Abaningi babontanga bakhona ukuchothoza uhulumende kuphela.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholijini leLupane State University, uDokotela Mbulisi Ndlovu, uthi uhulumende kumele aqakathekise inhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo.
Into ehluphayo yikuthi ngesintu sethu abantwana vele kwakuthiwa kabakhulume phakathi kwabadala. Kule gephu yona leyo yokuthi abasekho malume labana labo anti ababefundisa kudala. Ngokungakho uhulumende sokumele abe lenhlelo ezokukhava igephu yona leyo.
Abatsha eZimbabwe balinani elifika phose okuyisikhombisa ekhulwini 67.7%. Abaningi abasakhulayo eZimbabwe ngabala misebenzi ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Sixoxa labasakhulayo ngokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu okuthiwa babefuna ukutshengisela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Abasekela uhulumende weZimbabwe bathi ilizwe lisezandleni ezinhle, ngakho ke ababotshiweyo bazabhekana lamacala abo emthethwandaba. Uqhubekela phambili umhlangano omkhulu webandla lamademocrats eChicago khonapha eMelika. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.